ngokusebenzela kwenhlanhla kasi kasi kulelo banga ngoba ingathi umhlabathi wethu kumbe level ground yethu kayilingani ezintweni eziningi okungangokuthi imedia yethu kayisakazi ngokufananayo ngabantu laba abakhokhelayo. So kasikafiki lapho sibili ukuthi labantu abaningi basajayele ama-slogan ukuthi phansi lobani, phansi lobani. Ande yabona ubani kabulawe nxa ande yabona akukafiki kuleli ibanga.
Kuyukuthi umnumzana Chamisa lo mnumzana Mnangagwa bama phambi kwabantu babachasisela ababeza kwenza inhlelo zabo zonke, kwakungacaca ukuthi ngempela omunye kakwazi ukuthi uzakwenza.
Kwakungaba sobala sengisho wonke lama candidates ayekhona, uNkosana Moyo uNkosana Moyo wayesitsho kakhulu ukuthi abantu kababuza abantu babo, ezama ukufundisa ama-voters ukuthi buzani nama-candidates ukuthi afuna ukwenzani, alombono bani. So kanti laba abanye labo babesenza izilogan zebandla labo, angithi yabona lokuthi Chisa Mpama kumbe abanye bethi bona
kodwa sesikhangela izizalwane zeZimbabwe ezihlala lapha eMelika, zona zile ndaba yini lokwenzakala kwezomumo welizwe kwezombusazwe, ziyavota yini?
Yeah, kuleli lizwe sibili engibazi abaningi hayi bayathiseka sibili befuna ukuthi kube lo tshintsho kumbe kube bakhethe lowo muntu abafuna abamfunayo. Bayathiseka sibili abantu abana ngazo kumbe ukuthi sisuka endaweni engani ilo dlakela entweni zokuba ngazo. So sibuya lapha sibili sifuna ukuthi sizwakale ukuthi sikhona ngendlela yokuvota nxa sesithola amaphepha khona.
Kuba liqiniso yini ukuthi abantu abansundu balandela kakhulu ama-Democrats kulama-Republicans?
Yeah, kuliqiniso lokho sibilithi abantu abansundu ngemvelo balandela ama-Democrats ukwedlula ama-Republicans. Kodwa isimanga yikuthi nxa ukhangela imbalo zabona ukuthi ama-Republicans yiwe awakhulu labantu ukuthi baphume ebugqileni ebeslavery. Kodwa ngokuya sokutshintshile, ama-Democrats yiwo asekhanya semela amalungelo abantu ukwedlula ama-Republicans.
Kodwa abansundu abalapha bakhanya lokhu bethanda ama-Democrats, ama-African Americans.
Yeah, kakhulu. Lanxa abanye besithi bona ama-Democrats ayaphonga ukugxila abantu abansundu abasebenzise angaze abasabanika lutho. Kodwa ke ubonake abantu abansundu bulokhu bugxile kakhulu kubandla lama-Democrats.